Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilithumi la sithupha kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibhekane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza abesifazana, ngakho asicabangela ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lobulungiswa. Siyaxolisa kuntombazane ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe nakuzizalwane ze-South Africa jikelele.
Umongameli Robert Mugabe ulubhekisa kwele South Africa amapholisa kulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena wayethweswa icala lokutshaya omunye untombazana lokhe kulelo lizwe njalo usedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity.
Sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi angithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze-security lezedemokrasi kayisezini lama-human rights, amalungelo oluntu kayisento eziqakathekileyo. Sizakhuluma kakhulu khonapho, sidingide kakhulu.
Umhlangano we-SADC oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kulokuxokozela kwezombusazwe esigabeni sezansi ye-Africa. Unopala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda ubotshelwa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuya kwele South Africa lamhlanje elanda umhlangano we-SADC amapholisa akulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena owetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana ngesonto usedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity kulelo lizwe. Kuvela njalo ukuthi udaba lolu soluphethwe iofisi kamongameli we-South Africa lesigodlo seZimbabwe. Kuvika uBenedictine Hlapo eseJohannesburg kwele-South Africa.
Amapholisa kwele-South Africa sephe ubufakazi bokuthi unkosikazi Grace Mugabe ulokhu ekhona kwele-South Africa okuphikisana leminye imibiko ebisithi useseZimbabwe. Umbiko wethulelwe ugatsha lwezamapholisa namhlanje uqinisekisile ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wehlulekile ukuzinikela emapholiseni izolo njengokuthembisa kwakhe. Lolu gatsha luthi unkosikazi Mugabe uthumela amagqoda akhe emapholiseni esithi njengoba ezekwele South Africa ezobona abantwana kanye lokuzongena umhlangano wenkokheli ze-SADC okhona ngempela viki uvikelekile kubotshweni ngecala aletheswayo. Namhlanje amapholisa kusenethule imbiko yokuthi ugwalo lwecala eletheswa unkosikazi Mugabe selulungele ukuthi bathole imvumo yegqwetha likahulumende lokuthi ayebothwa. Emini kubuye kwaqhamuka eminye njalo imbiko yokuthi udaba lolu lokubotshwa kwankosikazi Grace Mugabe alusekho ezandleni zamapholisa kodwa seluphethwe yiofisi kamongameli Zuma logatsha lwezokudlelana kwe-South Africa lamanye amazwe. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthoma Bena uthi le indaba isichayanise isiphatha amandla ngamakhanda kwele South Africa.
Sizwe kuthiwa khona nxa umuntu ebuye engahambi ngomsebenzi kahulumende welizwe la vela khona ezihambela njengalokhu uGrace Mugabe ubekwenza kuyeneliseka ukuthi abotshwe ajeziswe.
Lobanje umongameli Mugabe bekhangelela kwele South Africa impela viki esize emhlanganweni we-SADC ngulembiko ethi ukhangelela ukufika masinyane kwele South Africa ukuzolungisa udaba lwecala elidalwe umkakhe. AbeZimbabwe bona baqhubekela phambili besola isenzo sikankosikazi Mugabe besithi wenza iZimbabwe ikhangelwe ngelihlo elibi ngaba kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victor Mathutu uthi kufanele lolu daba lulungiswe lungakonakali kakhulu.
Sibhekane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza abesifazana, ngakho asicabangela ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lobulungiswa. Siyaxolisa kuntombazane ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe nakuzizalwane zeSouth Africa jikelele.
Abanye ke besabela ukuthi njengoba sekungathi akasuka botshwe ngecala leli, kungenzeka abakwele South Africa baziphindisele kwabeZimbabwe. Umnumzana Mabhena uthi okuzenza lolu daba lube nzima yikuthi kwele South Africa leziphatha amandla zikahulumende ziyabotshwa.
Izalwane zeSouth Africa lazo zethukile kakhulu ukuthi kade umama lo ngumama onjani. Siyabona la mabandla aphekisayo athi umama lo kumele abotshwe ngoba yena kalaso isikhundla kuhulumeni waseZimbabwe loba engunkosikazi kamongameli uRobert Mugabe.
Ingcitshi zithi lolu daba nxa lungangenelwanga umongameli bamazwe la omabili lungadala ubutha obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Melesudo seBene Johannesburg wele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umhlangano weStartup oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kuxokozela kwezombusazwe emhlubulweni wezansi yezwekazi leAfrika. Kwele South Africa umongameli Jacob Zuma uphunyuke etalele parlamente ngeviki edluleyo lapho ekade bezama ukumsusa embusweni ngevoti. Kwele Zambia umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema ubevalelwe ejele setheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ekhaya eZimbabwe khona umumo wezombusazwe awumanga kahle kulandela ukudonselana okukhona kubandla elibusayo elezano PF. Inhlanganiso ezizimeleyo ezivela emazweni esigabeni seSADC zihlangene lamhlanje eSouth Africa phambilini komhlangano wenkokheli yamazwe la ozaqhutshwa kuyona le iviki. UChris Gande uxoxele umnumzana Angliston Sibanda ilunga lomanyana wenhlanganiso ezizimeleyo owenango osemhlanganweni lo.
Ye abantu sebethe gwaqa bafika nje manje kasikaqali uhlelo lwanamhlanje kodwa kasefikile sesabantu abavela emazweni ahlukahlukeneyo inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo eze civil society kulomhlanganiso omkhulu kakhulu esizikhangelela ukuthi sizaphuma khona le communique ye civil society ezahawulwa ibe isiwa ke kuma head of state lapha e Constitution Hill okwakulijele kudala elikhulu e South Africa eJohannesburg. So ke kusalungiselelwa nje ukuqalisa abantu bangena bona abantu babe DRC abe Swaziland ledele leqembe likhulu kakhulu elivele eZimbabwe sikhona lapho
leZimbabwe iqembu likhokhelwa ngoba
singaphansi kwenhlangano ngibangaphansi kwenhlanganiso ethiwa izimkhodi iZimbabwe Coalition on Debt and Development yilo elikade liqoqa ke ngale lanxa nje mina ngize njenge board member njengelunga le board ye Crisis in Zimbabwe Coalition kodwa abaningi bakhona ke babuye ngaphansi kwenhlanganiso yezimkhodi.
Lina njengenhlanganiso kuyini kahle kahle eliza kwethula khona ngapho eSada?
Sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi isangithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze security kase leze democracy kase izindaba human rights amalungelo oluntu kase into ezicakathekileyo. Sizakhuluma kakhulu khona apho sidingide kakhulu ekuthini kahle kahle ma abankokheli zeSada ama head of state bebetsho njalo ma kuzaba le effect bani kuzaphambanisa kanjani impilo zabantu kuzaphambanisa kanjani amalungelo abantu sibona abantu vele kade simanje ukukhuluma njalo abantu bayabulawa eDRC eZimbabwe abantu bayahlukuluzeka abantu kabahlalisekanga kuhle eZambia kule sokusiba lengxaba ngxoza. So ke sizazama ukuthi siphakamise iphimbo kakhulu njengoluntu lweSADC region ukuthi sisho ukuthi lelinyathela elizama ukuthathwa inkokheli zamazwe kaliqondanga ngoba lizayenza ukuthi kube lokucindezelwa lokunyathezelwa phansi kwamalungelo abantu kuSADC region.
Umnumzana Angliston Sibanda lilunga lomanyana wenhlanganiso ezizimeleyo owenango bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eMzansi Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Victor Matemadanda ubotshiwe namhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Ikweta lakhe umnumzana Doug Coltart uthi uMatemadanda uboshwe namuhla ngesikhathi ezinikela emapholiseni eHarare ngemva kokubizwa ngomvulo ukuthi aze enkambeni namuhla. Wengeze wathi ulakho ukumiswa emthethwandaba kusasa kumbe ngolwesihlanu. UMatemadanda ngomunye wabantu abaxotshwa kubandla lezanu PF besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kaMugabe. Ukuhlaziya loludaba sixhume owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla.
Nxa kuyilokhu okukhuluma nje ukuthi khona hayi umangameli kumele appointe umuntu, lokho sake sakuzwa lokho ekutsho ukuthi khona hayi angaappointa nje umuntu ongasala lapha embambele la ethole ukuphumula ebeselayela elapha. Nxa kuyilokhu hayi laye phela unkosikazi wakhe umama wethu lo osezela chaya abantu eSouth Africa khonale laye phela wakutsho lokho wathi yena hayi umngameli kaappointe omunye ongasala imbambele laphana yena ethola ukuphumula ebelayela nje njengomuntu omdala. Laye uChinga Dube wakutsho lokho. Baningi lokho bekukhuluma nje bekutsho khona lokho ukuthi hayi bebecela ukuthi kube yikhona lokho. Kanti yikukhuluma kwabantu asikokuthuka lokhana. Yibantu balelungelo lokukhuluma lokho, this is a democratic state. Owuthi khona abantu balelungelo lokukhuluma imbono yabo. Ngesilungu babe sitsho njalo nje ukuthi khona freedom of speech. Ngoba yithi thina asambekayo wabekwa ngabantu laphana kukhethile ukuthi wavotelwa ngobani. Abaningi bona labo abavotayo labo bambika khona laphana balelungelo abantu ukuthi bekhulume ngenkokheli yabo.
Yebo, bakhona abamzwela usizi uMatemadanda, kodwa bakhona njalo abathi hayi isebemshaya ngenduku zakhe lapha ngoba besakuzana uPF bebehamba phambili besephula amalungelo oluntu besenza umathanda emphakathini, kodwa sokubatholile lapho.
No. Akabazengi bekwenze lokho. Abakwenzayo lokho bayaziwa ukuthi kulotshino timba laphana. Not wonke ama war veterans. Not wonke. I'm a war veteran mina ngokwami. Kanzengi ngitholakale sendabeni ezinjalo. Njalo kangikho ebandleni lona lelo lezana. So kasikho bonke abantu abenza ububi ngokokuqala. Okwesibili, hayi ukuthi phela bebehamba laphana bekhankasela izanu kayisikho namhlanje abangakutsho namhlanje abantu ukuthi khona yena nxa sekukhuluma iqiniso ukuthi lokho kayisikho akufunakali ilizwe kumele liphathwe ngendlela enjenjenje. Abantu besithi khona hayi anti yena nguye owenza lokho lalokho kumbe uyayikhokhelela. Ukukhokhelela ubukhampeni abantu bekhampeni kakulahlupho lokhuyana. Okudingakalayo ukuthi bekwenze lokhuyana ngokuthula, kodwa kuyazakala abayibo abayizigangi abaphakathi kwebandla
lalo nelelwe lezana bayaziwa. UMnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko ekuZipra, sixoxelaye ekobulawayo. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngemali ethunyezelwa isihlobo labangane yizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Onotshwe kukhetho lokudinga umongameli kwele Kenya, umnumzana Raila Odinga uthi usekhweza udaba lokuphikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba we-Supreme Court. Amazwe akumanyano akusivumelwano sokuthengiselana ese-North American Free Trade Agreement i-NAFTA abalisayele Melika, i-Mexico le-Canada asesungule inkulumo zokuguqula lesi sivumelwano. isivumelwano lesi esalotshelwana ngo-1994 yiso esisetshenziswe ngumongameli Donald Trump ukukhankasela ukhetho nyakenye esithi kasilungelanga uzulu weMelika. Ezigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silomfundisi Stephen Mpofu ohlala khonapha eMelika. Umpofu utshele uPraxedes Jeremiah weStudio 7 ukuthi akenze umsebenzi wobufundisi kuphela kodwa okumsebenzi njalo wokuqoqa abaculi abavela eZimbabwe laseSouth Africa abomdumo wezokholo ukuthi bazokwenza imvuselelo kumakholwa esiKristu aseNgilandi.
Igama lami Pastor Stephen K. Mpofu, sisuka endaweni yakoBulawayo lapho engizalelwa khona eZimbabwe. Okwamanje ke ngingumuntu ola e-United Kingdom. Ngafika ke lapha ekuqaleni komnyaka ka-2000. Ngangibuya nje ngihamba ngomsebenzi wamsusekhaya wazongifikisa la. So since then, lokhu nje ngiphusha nalowo msebenzi engihamba ngawo.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumfundisi na? Njalo yiwo umfundisi obukulethe e-UK?
Yes, ngasuka ngingumfundisi ngicotshiwe but umfundisi omncane. Then ngase ngithiwa ukuthi ngize lapha ngizoqeqesha ke enkonzweni yokufundisi. Then ngikwazi ukuthi ngiphathaphathe inkonzo ehlukeneyo. So since then, ngike ngabona ukuthi ekusebenzeni kwami nekufundeni kwami ngingaqala ukukhula kazafika ezingeni enkulu manje.
Libandla liphi lenkonzo lelo oliyikhokhelayo?
Ngikhokhela iChristendom Pentecostal Church. Actually it was a church eya-founder ubaba wami ongizalayo. He's the founder endaweni yaseBulawayo eMagugu West. He has ama branches afika more than 18 in Zimbabwe and 2 in South Africa. And le esekundleni it was our first branch.
Uthe ufike e-UK kule msebenzi eminingi osuyenzile sizokuthiwa uyenza njalo umsebenzi wokuletha abaculi bomculo we-gospel.
Music is something that into nje ehleli nje vele kusukela kudala ingaphakathina kwami. Even ngisekhaya bengikhokhela ikwaya ngarekhoda ngisekhaya album that we recorded. So iyinto nje ehleli senhlizweni yami nje ukuhlabelela kuthaza nokusekela nokuphakamisa abahlabeleli. So it's been something nje ehlelekile ngesikhathi esiningi. But ngithe sengifika lapha kwaba khona umthwalo ukuthi eyimani lapho esisuka khona kusela abantu abakwazi ukuyiphatha le nkonzo ukudlula thina. Amathuba funa ngeke bebe nawo thina esinawo la. Kwaba yinto-ke esenhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi ma amathuba evuleka ngisebenzisa nami ngingabi ngumuntu nje selfish but ngikwazi ukuthi khona ngivule amasango ngikwazi ukuletha abantu abahlabeleli abasekhaya beze la bezozipromota njalo beze la bezozifuselela ngoba lapha isikhathi inkonzo eziningi abanye abantu abahamba kuzo uthola ukuthi maybe azinabantu ababuya lapho esibuya khona. So siyalahlekela nje yiyo le nto yokuthi nje ukuze umuntu nje ehlabelele iculo lesidonga oro elesivenda oro lesikhalanga oro lesindebelo lesishona. So ngakubona ukuthi eyi kunegephu le nkonzo. So ngokungisiza uNkulunkulu ke ngiyenelisa ke ukuthi ke ngoba vele nje bangisitshite ekhaya bekuyinto yami abantu abaningi abahlabela abakhulu abaningi vele bengisebenza nabo esikhathini ekhaya. So bengikwazi ukuthi khona mani bafuna ngikwazi ngibathola kanjani.
Ungababalisa amagama abo osubalethile okwamanje?
Sengilethe inqandweni Christ as some ambassadors eyaseSwaziland. It was the first group that I hosted in the United Kingdom and again it was the time when I officially opened the branch in UK. Kanye futhi bengisizwa ukuthiwa uMathias Mere. They came then after inqandweni Christ ambassadors. And kwathi-ke ngemva kwabo ke ngase ngiyamema ke umkhulu libhebhe ngithemba abaningi siyamazi lo ocula nge-Jewish celebration lomfana lobuya lapha kwaBulawayo. Wayehamba-ke noDeborah Fraser wase-South Africa ehamba no Jesse Presley again ayelinsizwa yaseHarare. It was such an event yaba isibusiso ngendlela emangalisayo. We had this event at Birmingham. Sasho lesikhathi ke kwathi ngemva kwabo bengathi ngibayitha ke ijaha okuthiwa ngu-Omega Khunong ose-South Africa ehamba ke lo-Main Museum bacula ke kuleli gqubha bathi State of Praise ekhokhelwa ngu-Bishop Benjamin Dube. So after them, then I invited again usisi ke u-Deborah Fraser. She came for the second time ehamba kanye futhi no-Mathias Mere from Zimbabwe. Sadlula isikhathi saqhubeka ngenkonzo ngoba abantu sebeyibonisa ukuthi bayayithanda le nto esiyenzayo. Nathi futhi sifunde okuningi because uyazi uma organize ama-events people come and they constructively share ukuthi kungaba kuhle ukuthi usicabangele kuletha bani kusasa zama ukuthi wezinto zibe ngcono kule nkonzo lale kuleli zinga. And we worked on those things and what we said in the sister the border says invite again it has sent us chiai Lundi Tamara wafika nayo Lundi lapha first time after since wafika lapha ngo 2000.
So sobani ke ikoletha laba baculi lawo umculi
lami ngumculi but okwamanje injongo yami sibe ukuthi ngikwazi ukuthi ngithi promote abantu abasekhaya and also ukuthi abantu abalapha kule lithuba to be able to reconnect lento esuka kuzo.
Lo ngumfundisi Stephen Mpofu isizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika obexoxa lo Praxis Jeremiah we Studio 7. Luqhubeka lusegudwini udaba lodlakela lukankosikazi Grace Mugabe. Abanye besithi akumelanga abazali batshaye abantwana babanye abantu nxa ababo bengamahlongandlebe njengokwenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe komunye untombazana amthole elamadodana akhe ehoteleni eJohannesburg kwele South Africa. Asizweni umpostoli Midian Dube, unkosikazi Kholiwe Dube lo nkosikazi Sheila Sfanda bexoxa ngalolu daba kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube West Studio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Fundisa umntwana indlela ofuna abe yiyo ma esekhulile angakhula kazukusuka kiyo. Yabona inkinga esikhona Dube, mina lawe sikhule ngesikhathi la obushaywe esikolo wehluleka ukuyakhuluma kumama ukuthi ngishayiwe ngoba beza kuza ukuthi wenzeni akuyakubiselwa uyeshaywa futhi. These days sokule nto yama-equal rights lani. But okukhulu futhi Dube, abantwana bayi-reflection yalokho okwenzakala efamilini. Ungabona umntwana uhlangana naye endleleni ungatshelwanga ukuthi uvela ngathi kwesinye isikhathi uphose ube kwazi ukuthi uphuma endaweni enjani.
Sesilo mama-ke uMathebe unkosikazi Dube.
Angeke ngishaye umntwana omunye umuntu. Eyami umntwana ngiyapha umthetho wami wokuthi lokho angikufuni ngeke ngingenele ngoba umntwana laye ngeke ngithi uqaliswe ngulwana kumbe ufundiswa ngulwana laye unakho ukungezwa.
Nkosikazi Sibanda lapha ecingweni.
Ngiyezwa babayakhuluma abantu but ukuthi umntwana ukhuliswa ngokutshaya, yebo ngiyayizwa kodwa kwesinye isikhathi yebo umntwana la ungamtshaya kakhulu ugcina futhi engasezwa. Umntwana ziningi indlela zokuthi ungamkhulizwa ngazo noma encane khona pala ungaqala ngokuthi uyamground umntwana kumbe uthi awubukeli i-TV lamhla uyenzi so ebekwazi umthetho kamama ukuthi ugcina njani noma ekhula uyabekwazi ukuthi vele abazali bami ngayenza into eso ngiyabasetrabulini.
Lapho lizwe unkosikazi Sheila Sfanda, unkosikazi Kholiwe Dube lomfundisi Midian Dube bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Kolunye njalo udaba bakhona abakhala ngabalwa impi yenkululeko bebethesa icala lokwehluleka ukuvimba ibandla leZANU-PF ukukhahlameza uZulu. Asizweni umnumzana Bhekilizwe Ndlovu incwadi kwezombusazwe unkosikazi sokolohle moyo lomnumzana Paula Sfanda bexoxa lo Gibbs Dube.
abantu abaningi bafisa ukuthi kubala abantu bavula isipeshi kwaba lokukhululeka bona bathi besuka babandezela bayenza into ababevele beyisusa bezama ukuyisusa yabuyela ngenxa yabo so uma ukhangela manje for example bathi bona uma ukhuluma nabo matemadanda bathi bazisola ukuthi yiba bayicreate umgazi njengoba nje sehlupha bona yinje yakhe ngisebenzisa ngesintu kwasi ukuthi ngiyathethisa ukuthi uyifaka wena ipoison uyinike imastad ibisiluma wena
silomama-ke lapho sukoluhle ecingweni
nathi phela angithi bena abathi bona ibebabela ilizwe yibo balokho befuna kube kulokho kunjalo futhi yabona singatshintsha lo hulumeni omunye kube kulokho kunguyena lyame esathi sihlakanipha simthena la manje lokho nguye khona lapho sisikuthi mtambo ngoba zinjeza kanye phela mabesibone bona ukuthi bazothatha kube njani manje
sizilo baba-ke uPaula Sibanda Sibanda
into eqakathekile ukuthi ngathiwa siyabambana nje singabantu sizame ukuthi silungisise ilizwe lethu kwenzeka ukuthi ikusasa labantwabethu labafowethu lihambe kakuhle ngoba ngalesi sikhathi njengoba sigcwele emazweni vele konke kakuhambi ngoba sonke instead ukuthi silungise uhlupho eselizweni lethu thina sigcwala emazweni abanikazi
pho kulungiswa njani mfoka Sibanda
Hey, kona ukuthi nje ezombusazwe yizo ezingani ziyahlukanisa abantu
lapho lizwe umnumzana Paula Sibanda unkosikazi sukolohle moyo lo mnumzana Bhekilizwe Ndlovu bexoxalo Gibbs Dube Kuthopheka kwami kwanziwa nguwe somandla yingoma kamehlo kaZulu egciba uhlelo lwetulo lamhlanje sithi yena bayangilandela ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha elihlabuso kwamagama lile sihloko esithi inja kamalume kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Umongameli Robert Mugabe olubhekisa kwele South Africa amapholisa kulelo lizwe sithi umkakhe ulokhe ekulelo lizwe yena wayetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.